Isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayikuboni mina i-Africa Union izama ukubuya kathesi ukuthi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephuze. That will never happen. Umgabe is just acceptable.
Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhala ngokugenqulwa kwakhe embusweni esithi kumele uhulumende wakhe ebuyiselwe esihlalweni. Kodwa incwadi zithi inkomo ingazala umuntu.
Ma ungayanga vota uyabonga jemisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano ekhezi namhla lakhuthaza abangakabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo ukuthi bayebhalisa ukuze kususwe iZANU-PF embusweni. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo weZimbabwe National Army Charities Shield obuphakathi kweHighlanders leDynamos. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhonona ngokugenqulwa kombuso wakhe njalo esithi uhulumende wakhe kumele ebuyiselwe embusweni. Iphephandaba leThe Standard livika ukuthi uMugabe utshele abantu abaze edilini lokuzalwa kwakhe endlini yakhe ngeviki edluleyo ukuthi uthukuthele kakhulu ngokuhluthunelwa intambo zombuso libutho. Uthe njalo akusela mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bebulawa njalo behlukuluzwa libutho. Ukhonone njalo ngokuthi uhulumende semthathele izimota kanye lezisebenzi zakhe. Umgabe uveze njalo ukuthi uMongameli Mnangagwa ucele ukuhlangana laye kulandela ukukhonona kwakhe ngokususwa embusweni. Kusiphathamandla somanyano we-African Union ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuthi uMugabe lokhu efuna ukubuyela embusweni. Nanku eseze wacela i-African Union ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe uhulumende wakhe abuyiselwe esikhundleni. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi ngeke kwenzeke lokhu.
Wonke umuntu kumele bekhangelele ukuthi uMugabe kathabanga ngokuphuma embusweni ngoba karizayinanga ngentando yakhe wakhithwa ngamasotha esebenzisana loMnangagwa sebefithi yena sehlale kakhulu. So ngethemba lapha khona vele uzondile ngoba yena ngendlela aye kuhlele ngayo waye-expect ukuthi uzahamba kwi-Congress esike ekhethe lowo afuna ukuthi ethathe yena nxa engasekho. So it's expected ukuthi ebezondile ngoba wanjengomuntu owayesexothe loMnangagwa kuzani ukuthi engathathi ilizwe leli. You never accept ukuthi uMnangagwa umuntu ayemxotshile waphenduka wazoba ngumongameli welizwe.
Uthi ibutho labambana labantu be-MDC ekumkhipheni embusweni uthi kwakungelabantu be-ZANU-PF abangena esaladeni betshengisela. Ungathini ngamazwi akhe la?
I don't think ukuthi uMugabe uyakuvuma ukuthi kulabantu abe-ZANU ababengasamfuni ngenxa yokuthi abantu be-ZANU babengakazi since 1980 abantu be-ZANU babengakazi bemtshele uMugabe iqiniso. Babesithi bayamthanda not because babemthanda, abanye babemesaba kodwa abanye babemtshela kwenzela ukuthi bemtshele lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna ama-opportunities. Ama-politicians amaningi ngama-opportunist, bakutshela lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna izikhundla, bafuna amathenda, bafuna ukusebenzisa ibizo lakho ukuthi bentsho ke imali bethola amaloni emabhenki. So ngakunanzelela ukuthi iningi labantu lalisithi liyamsekela lalingamsekeli, lalisithi liyamsekela ngoba kukhona ababekuyizuza ebandleni elibusayo. So ngaleyo ndlela ucabanga ukuthi abantu abamathe ezitridini ngabantu be-MDC kenda bengazibuzi ukuthi kathi abantu bezanu indaba bengayenzanga i-counter match bamatha besithi bayamfuna nxa ukuthi babekhona abamfunayo.
Uthi njalo uMugabe ilizwe lisezandleni ezimbi kakhulu lise esezandleni zebutho akusela nkululeko eZimbabwe lokho esingathi democracy abantu bayabulawa bayahlukuluzwa bayahlutshwa yebo kunjalo
abantu bebulawa ngesikhathi umgazi sembusweni abantu bebuswa ngamasotha ngesikhathi umgazi sembusweni eZimbabwe bengena nkululeko ngesikhathi sembusweni so ambona ukuthi ubona ngani kulento ejinjileyo uthethe ukhitshwe omunye umuntu wezanu kwafakwa omunye umuntu wezanu amasotha lawo ayemgcinile embusweni from 1980 amkela ukuthi engaphumi embusweni edliwe ngo-2008 yibo asebegcine umnankagwa so engabona ngani kumbe yena sekulento etshintshile ngoba yena uphumile
i-African Union ngokufisa kukamgabe ubona ingenela yini imncedisa ukuthi abuyele embusweni athathe njalo intambo zombuso abe ngumongameli
sesibonile ukuthi umnankagwa sehambile African Union waya-adressa amazwe amaningi omhlaba ayamsekela umnankagwa bayamu-accepta sebemelele ukuthi enze i-election e-free and fair and umnankagwa nxa engayenza i-election ele-semblance yokuba free lokuba fair uzadlula ama-standards those law standards zikamgabe ezazikhona ukuthi abantu babechaywa abantu babebulawa ngesikhathi sama-elections so angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi sithi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephume that will never happen
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz
Ibandla lezaphu lenze umhlangano emavinkilini eHomestead eKezi namuhla lakhuthaza abantu abangakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa ngobunengi ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo kugijwe ibandla leZANU-PF embusweni. Kuviga u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze izakhamizi zeHomestead ukuthi zibhalisele ukuvota ngobunengi njalo zikhuthaze izihlobo abantwana kanye labangane abakwamanye amazwe ukuthi labo bazebhalisela uhlelo lolu lungakavalwa
uma ungayangavota uyabungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumente obusayo
esinye isakhamuzi esingene lumhlangano umnumzana Similo Nyathi uthe njengesigaba esahlaselwa igugurahundi abanye abantu kabasoze benelise ukubhalisa ngoba bengela zithupha ikakhulu labo abaphathwa yilumbhuqazwe wengeze njalo wathi inengi liphandle kwelizwe
there are some people abahlala kuma remote areas laba abantu ba uthothi baba affected some years back so behluleka ukuthi bathathise even ama-birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi lasezela abantwana labantwana bangikhona balama-birth certificate
esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simangele Dube uthe lanxa yena sewabhalisa baningi abaziyo abehluleke ukubhalisa ngenxa yokungabi lezithupha
ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi baregiste izihlupha abanazo abanye zintandana abalabazali bokubamela
umhlangano wezaphu lo ungenwe ngabantu abambalwa njalo uyingxenye yemihlangano yaleli bandla eyokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa maduze nje uhlelo lokubhalisa abantu abazavota obeluqhutshwa yikhomishini yokhetho iZimbabwe Electoral Commission lapho ebijonga khona uZulu ezigabeni zonke zelizwe lufike emaphethelweni kumaviki amabili edluleyo kodwa abangakabhalisi bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini atholakala kuzo zonke izabelo zelizwe lanxa nje abaningi bekhala ngomango ngimele iStudio 7 ngiseHomestead ngingu-Anastasia Ndlovu
siyabonga Anastasia singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
Bengana masiba
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamandebele lapha ke sikhuluma ngo Prince Bulelani lobhengulwa Khumalo ozagcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu ihlelweni lamhlanje silo mnumzana Efidlela Ncube yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyathethelwa enkundleni yeBabafield Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza. Lizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeze ngomumo ukuthi beze, abedolobheni bame ngomumo ukuthi beze. Yonke into isendleleni ngokuba le kulomehluko kazithobi kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sikhangela isizwe kuthiwa ke kule nkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezadliwa khona ngale zinengakanani njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zisangena zivela ezakhamizini, akula nkomo ethengiweyo. Ngeza abantu zivele ebantwini, zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele eNkayi, zivele eTholotho, zivele eBybridge, zivele eJombe, zivele eThazane, zivele eSilobela, zivele eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezi ziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okuthoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile emelika babekhona sebefikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, ngaphingaphi ngaphansi kwe-Europe, abakithi sebefikile nje ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia, kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe sezivakashele, abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavele eSwazini. Ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi wapha amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo, akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanelisa ukwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangeleke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu, so nxa sibuyileke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani.
Inkosi isisebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa uzokuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyithi political party umuntu. Asebenzele abanye abakwenye political party, asebenzele abanye bomhlobo othize lolimo oluthize phakathi kwesizwe sikamthwalazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye eNkayi, aye eSilobela, aye ngaphi ngaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu iprogram ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa, akula bunzima ekugcineni kwenkosi. Ngumntana wethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha? Sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vela azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi sizwe yisho esikhethayo, yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Stanley Rafael Khumalo asiyo sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa izigotiwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko. Yikho azabe kukhangele uyabe ngati lamuntu uzabe ezobutha kunye labo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zudekalanga Khumalo labo bonke abantu. Kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kanasitha, uzosebenza labo bonke abantu behlangane bengumthwakazi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Ngingathelela kusasa baba.
Okay,
lo umnumzana Efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi, oyiso isikhulumeli salabo abalungisela umcimbi lo. Ngithemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolubalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele zinye ezizwe ziyawathenga amasiko wakhe. Kangele amanye amasi bayawagcina amasiko wakhe. Owawusenziwe manje.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka ozabe ncintisa esigabeni seBulawayo Central. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila ntuna baba, njani na?
Hayi, lami ngiphilile mnumzana, ngiphilile. So awungitshele ke mnumzane, sengibalile okunengi ngawe ebulenjini bokuzilibazisa i-internet, and ngibale ukuthi wena uke waba ngumongameli welizwe wabasakhulayo ngesikhiwa sithi junior president. Awungitshele ngamafishane ngalokho, nxa umuntu esesithi ungumongameli wabasakhulayo welizwe, kahle kahle yini umsebenzi wakhe?
Nxa ungumongameli wabantu abatsha elizweni, ukhangelele kakhulu ukuthi ube umela amalungelo abantu abatsha at national level, esingathi thina i-advocacy on child rights and issues affecting abantu abatsha. Into esingakhangela ukuthi ngesikhathi sami sasikhangele kakhulu endaweni zokufunda lezi education, lama child marriages akade ngana asehluphile kakhulu elizweni lethu.
Right, but besides ukuba ngumongameli wabatsha, uke wakhokhela inhlanganiso ezijeneyo ezikhangelela ukuthuthukisa abontanga emphakathini kweZimbabwe, isiluleko yi-ACT Leadership Foundation. Awungitshele ngamafishane ngalokho baba.
I-ACT Leadership Foundation ngathi ngesilungu sithi is a human capital development company esebenza ikhangele kakhulu abantu abatsha ukudevelop ama skills ukuthi nxa sebesithi sebengena endaweni ezinjengasemsebenzini kulesikhathi esiningi ezokuthi uyathola ukuthi abantu abatsha i-conduct abafika besebenza lento eziningi ezokuthi nxa ukhangele umuntu uyabuphuma esikolo awuzange wafundiswa ngokuthi i-work environment yona ihandlwa njani. Ngicela uzuthole umuntu engasasebenzi kuhle, but abantu bangakwanisa ukuthi bafundiswe khona ukuthi bangaziphatha njani nxa sebengena emsebenzini. Lalaba abangekho emsebenzini njengabantu abantu abatsha abaqalisa amabhizimusi, ukuthi ibhizimusi lona liqaliswa njani, ulihendla njani, ukuthi i-finance im-financing yakho yonke, lokuthi ama-customers asetshenzwa njani, lokuthi lokuformalize nje i-business. Abantu abatsha kungani information le ayikho ku-education curriculum, so into esesizenza sizidingela. So sayiqalisa i-ACT Leadership Foundation ukuthi sikwanise ukufundisa abantu lamankampani asakhulayo ukuthi akwanise ukuthi azikhulise.
Right, awungitsheleke mnumzane Moyo, ngomunye wabontanga okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kulumnyaka sikhangelela ukubona abontanga abaningi, izibonelo nguwe, kulo nkosazana Fatsai Mahere kanye lo nkosazana Bembayishe Mshaburi. Kuyini okwenza ukuthi nina njengabasakhulayo libe lezifiso zokungena ukhetho?
Ngiyabonga. Ithi ngiqale ngokuthi ukukhula kwethu thina sikhule sisizwa kuphela ukuthi iZimbabwe la kwakulilizwe elithe, iZimbabwe izinto zazime kanje zizinhle. Uzuzwe abadala besithi hayi, thina ngabe kuya ngathi ngabe siyabuyela lapha kade sikhona, kuze kube lanamuhla asika kubone konke lokhu abadala abakhuluma ngakho. Njalo uzathola ukuthi abantu abatsha kathesi thina we constitute the majority of the population, kodwa ungakhangela endabeni zokubusa lezindabeni ze-leadership akula representation yabantu abatsha. So ama-leaders akhona lawo aprotecta awabo ama-interest of their particular demographic, asakhangeleli abantu abatsha. Ikuzathi ukuthi abantu abatsha yithi sesigcwele ezitradini esitshona asigijimisana laborobaye bekhansili sizama ukuthi sinjani sithole ukuphila. Kukanti-ke kungaba labantu abatsha ezikhundleni lezi ezepolitiki la ku-leadership, siyakhona ukuthi sizwisisane njalo sibe account ye putua generation. Kwani fela to go to sinja and sit I manini start I patron. That is digimela los kwani zugu tis tutu is a context is in those gentile. I was a fan of Kala. We now live in a global village.
Hi, Nsanta Nbonangani is cards, he says Peli Lem Numdan. Balaleli says Figelema Petrol and Washello to Labasa Kulayo. Woto Mtorazomush must be an evigazai. Lapons have been Kubegela Pambi Lingoko let me quota lo numdan and Nsanta Moyo. Ongumunye wabasakulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhlanje mthwakazo omuhle. Olibalisayo nguMike Hobe Dilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela labalaleli bethu abasilaleleyo namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba eyokukhuleka. Le kuyindaba eqhakathekileyo ngenxa yokuthi akula enye indlela umuntu angakhulumisana layo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko. Kodwa kule mkhuleko ehlukeneyo ezabala uTimothy okuqala kuyincwadi kaPawulu ekhuluma noTimothy kuchapter ka 2 uthi yena kuverse ka 1. Ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke. Lapha mbona ngani uPaul ekhuluma lapha wakubeka kwabegcekene ukuthi lumkhuleko ngathi kumbe ukuthandaza lokukhuleka lokhu kumele kwenzelwe abantu bonke. Ungaya kuverse yesi 2 ukhuluma lokuthi amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha kukho konke. Abantu abaningi bathona bembuza lombuzo ukuthi kathi vele khona ukukhuleka lokuthandaza kuyini. Ngizaqalisa ngokuqala othiwa ikunxusa. Ukunxusa kumele ukuthi nxa umuntu ekhuleka ekhulekela abanye abantu. Ngesikhathi esiningi ngasikhangela leli bala lapho elavela khona likhuluma ngomuntu omele kumbe ngathi umuntu oba ngumlamulankunzi omela abanye. UNkulunkulu usibizela khonoko ukuba thina nxa singamaKristu akumelanga sicabange ukuzithandazela thina sodwa kuphela, kodwa silomlando okuthandazela ilizwe lethu, silomlando okuthandazela izigaba zethu, silomlando okuthandazela abanye abantu. Esikhathi esiningi thina njengabantu siyabe sicabanga ngokwethu ukuthi anamhle nje nangilakudla kumele ngithandaze, kumbe abantu abami ngidinga ischool fees kumele ngithandaze. Kodwa uNkulunkulu usibizela ubizo oluphezu kwakho lokho, kulubizo lokuthi sithandazele abanye abantu. Okwesibili laphana uPaul ukhulume ngokuthi ukukhuleka, abantu bayamangala bethu akathi ukuhlukana ngaphi ukukhuleka lokunxusela. Ukukhuleka kutho ukuthi umuntu uyabe sethandazela olunye ulutho abefuna ukuthi uNkulunkulu alufeze. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kaphenduli umthandazo kumbe umkhuleko ongaphandle kwelizwi lakhe. Ngakho ungeke wathandazela into uNkulunkulu angavumelani layo. Kulomunye umuntu oyekuze sithi kambe singathandaza ukuthi uSathane asindiswe kumbe uSathane ayekele ukuba uSathane. Into enjalo ingeke vele yenzakala ngoba kukho elizweni likaNkulunkulu. Ngakho uthandaza izinto ezisezweni likaNkulunkulu. Uletha lumcijo ukuthi kumele ke kuqakatheke ukuthi umuntu abe ngumuntu olizwisisayo ilizwi likaNkulunkulu, abe ngumuntu olijayileyo ukwenza ukuthi nxa laphana usuthandaza, uthandaza ukhumbuza uNkulunkulu ilizwi lakhe ukuthi izithembiso zakhe zithini ngawe ngelizwe lakho kumbe ngesigaba sakho. Ya ikakhulu singakhangela laphana ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi. Ngaletha umzekeliso ukuthi nxa umuntu egula umbuze obakhona ukuthi kambe uNkulunkulu yabefundi nisile yini, kumbe uNkulunkulu umfundisa izinto eziningi ngokuthi ngigule. So kumele ukhangele ilizwi likaNkulunkulu ukuthi kathi vele lona lithini ngemikhuhlane, lithini uJesu wayesenzani nxa efica umuntu ogulayo. Wayesidayi lomkhuhlane ngokuthi uNkulunkulu kufundisa olunye ulutho, wayefika ethandazela lowo muntu asile. Sikhangele labafundi bakaJesu ukuthi nxa babehlanga hlangana lo muntu olemkhuhlane nxa behlangana lo muntu owayehlukulezekile emzimbeni babe senzani ngakho konke lokhu kutholele izinto kaNkulunkulu okunye okukhona okuqakathekileyo lapho uPaul ukhuluma ngokucela langokubonga ukuba kuyindlela yokuthandaza njalo ikakhulu abantu abaningi nxa bethole ulutho kuNkulunkulu balutshwana abaya kuye besiyabonga siyakhumbula laphana uNkulunkulu uJesu azasilise abalesilephero abalitshumi ukuthi uyedwa kuphela waphenduka wazobonga uJesu wasesithi ngenxa yokuthi ubuye wazobonga sengikwenza uhluphelele kuzo zonke izinto ngakho umthandazo wokubonga uyaphelelisa izinto eziningi
kuyigqibe mfundisi
akho siyabonga baba uNkulunkulu sesithandazela abalaleli bethu namhlanje abahlukuluzeke emzimbeni abanye bakhathazekile engqondweni kulezinto ezibahluphayo ukuba baba sesicela ke namhlanje ukuba ubenzele umusa wakho uhlanganelane lezidingo zabo ngakho siyabonga njalo namhlanje ukuba wena inkosi esizwayo nxa sithandaza namhlanje sizwile njalo usuphendule umthandazo wethu ngegama likaJesu amen
kube njalo mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibongile kakhulu mfowethu sithandazela labalaleli bethu inkosi babusise iphendule imthandazo yabo yonke
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Dynamos yilo eliphakamise inkezo yeZimbabwe National Army Charity Shield namuhla ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-2-1. Abahlohlele iDimbare ngokuza naiDemera loTawanda Macheka. Ezikamakepula zona zihlohlelwe nguAdrian Sila. Amadodana asewisile bathi ithemba lami ngongena lalo endumisweni silitshayela wonke amakholwa ke lingoma lamhlanje njengoba kulilanga lesonto. Hayi ke singakehlukani mthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Kumnumzana Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kumele ebuyiselwe embusweni ilibutho. Kodwa incwethi kwezombusazwe zithi inkomo ingazala umuntu. Ibandla lezaphuli kuthaza uzulu ukuthi abhalise ngobunengi ukuze avote kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni. iDynamos inqobe iHighlanders ngethuka 1 yaphakamisa inkezo yeZNA Charities Shield. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.